Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
La emoyeni ngolesihlanu mhlaka 17 kuLwezi 2017 mhlaka 18 ngosithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje amasocha abekwa abedinga indodana kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko usiqoqoqela onobhala ajikelele womanyano we-People's Rainbow Coalition umnumzana Gordon Moyo uthi ibutho leZimbabwe akumelanga likhethele uzwelo umongameli welizwe izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe lazo ziyatshengisela usekelo lwebutho ngokungena ezitaladeni zamazwe ezihlala kuwo lezi ngezinye zenhloko zendaba esilazo uhlelo lwethu amasocha abikwa abethungatha indodana kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko usiqoqoqela akukaziwa ukuba bamtholile na kumbe hatshi uyise umnumzana Phelekezela Mphoko usuke elizweni ngeviki edluleyo esiya kwele Japan ngokuphathelane lomsebenzi njalo ulokhu engakaphenduki akwaziwa ukuthi umnumzana Mphoko obesazakala njengokuthi ukucelelezana PF elisekela unkosikazi Grace Mugabe le G40 uzabotshwa na ngamasotsha engaphenduka elizweni njengalokho okwenziwe ezinye iziphathamandla zebandla lezanu PF ebezisebenzelana lonkosikazi Mgabe owalwa impi yenkululeko njalo iziphathamandla sebandla lezanu PF kobulawayo umnumzana George Mlala ngomunye obikwa ebotshiwe ngamasotsha akwaziwa ukuthi wetheswa wacala bani ukunjalo nje abanye abantu wezabelo zeMathebeleland bathi usikhwica mfundo umnumzana Jonathan Moyo ube njengempehlane engene phakathi kwebandla lezanu PF yalitshiya selixokozela uAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo
akukacaci ukuthi umoyo lezinye iziphathamandla zebandla lezanu PF bangapi lanxa abanye abafana lomphathintambo wezemali umnumzana Ignatius Chombo babotshiwe ngamasotsha kule mibiko ethi umoyo umnumzana Xavier Kasukwere umphathintambo wezabelo bacatshe endlini kamongameli Mugabe umnumzana Nkululeko Chuma osuka eFelabusi uthi umoyo liqhawe elingabuzwayo ngoba sekusobala ukudilika kwebandla bayambonga ngomsebenzi awenzileyo
siyamhlonipha kakhulu ngoba kuvitshengisa ukuthi kungayisuye owenze lento evele ekhulumile ukuthi lento ufuna ukuyidilize ngaphakathi besingase sifike lesi sigabe sikiso nguye owenze umama first lady wazoba nje eseza ngabomu ukwenzela ukuthi abantu baze kufike esigabeni sokuthi abantu baze bavuse umvukela besithi ngeza ke sivume ukuthi umgabe esevusile wasihlukuluza kangaka kubuye kungena unkosikazi wakhe uGrace kuqeda lapho kungena umntana kubhona kuqeda lapho kungena uChatunga so siyambonga kakhulu Jonathan ngomsebenzi owenzileyo
evumelana lochuma osakhulayo umnumzana Gift Norris uthi kuzathatha isikhathi ukunanzelela okwenziwe ngumoyo ethi ngempela uliqhawe ngoba kusasa abantu baza kubona ukuba udilizile umbuso webandla elibusayo
nginanzelela something eyakhulunywa uJonathan Moyo esithi iZANU-PF uzayidiliza within from inside so ngiyananzelela ukuthi yona le iplan yakhe ngezindlela singathi singamcelebrate njengehero
olwela amalungelo oluntu umnumzana Thomas Sithole ekhuluma esePlumtree uthe ngempela usikhwica mfundo umoyo usebenzile ebandleni elibusayo esigabeni sakhe kuze kufike kusimo esikiso njengelizwe
lami ngimbona eliqhawe kakhulu uJonathan uma sikhangela umsebenzi wakhe umuhle kangaka wenze kakhulu eChomocho lapho suka khona ongu-MP khulu kanti ke njalo futhi nasebandleni lakhe lezamphile uma sikhangela lokhu wakwenza kuze kufike isigaba sanamhlanje
umnumzana uMnumzana Peter Mdlalose uthe uhlupho osolukhona kusenzo sebutho abahambelani lazo ngoba sekunenketha bechabi esiphume sobala kuZulu ekuqhutsheni kohlelo lamasotsha.
Inketha bechabi ikhona kakhulu ikakhulu ebantwini besindebeleni. Abantu besindebeleni basenkingeni enkulu ngoba ungakhangela nxakhathi esisisizwa ungathi umpoko bonke sebebotshiwe busebalekile oJonathan bafake u-house arrest babaleka. Kubotshwa kakhulu abantu bangapha emathebeleleni.
Kuminyaka edlule uMnumzana Moyo wathi ukudiliza umbuso wocuku okubandla elibusayo kumele umuntu abe yimpehla awuwohloze engaphakathi. Abasekelwa libutho bambona esefeze injongo yakhe yokudiliza ibandla elibusayo. Iningi lithi ibutho libophelani abantu njalo bathunywa ngubani ngoba bekungela muntu obevukele uhulumende. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ezinye iziphathamandla zebandla le-MDCT sezisole ukutshengisela kwalamuhla ngoba leli bandla lisithi aliphiwanga ithuba lokwethula amazwi alo njengokuzenziwa iziphathamandla zebandla le-ZANU-PF. Kusenjalo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zithi zizatshengisela ngendlela ezitshiyeneyo emazweni ezikuwo ngendlela yokuxhasana labaselizweni abakhangelelwe ukufola lamhla eHarare bekhalaza ukuthi uMongameli Mugabe achiye umbuso. Izizalwane zeZimbabwe lezi zikhangelelwe ukufola emadolobheni atshiyeneyo asemazweni agoqela eleSouth Africa, London kanye leUnited States. Sixoxelo nkosikazi Tsitsi Chirisere omunye wabaqoqela lokhu kutshengisela edolobheni leNew York kwele Melika.
Ekhuluma lentatheli izindaba izolo ntambama unobhala jikelele womanyano we-PRC uMnumzana Gordon Moyo uthe ibutho leZimbabwe seliyidlalile indima yalo ngakho sokumele linikeze uZulu weZimbabwe ithuba lokuthi azikhethele umongameli welizwe. Umoyo uthi lokhu kumele kwenziwe kumanyano wenhlanganiso ezitshiyeneyo.
Iarmy amasotsha abafana abagqokeleze ezigreen sinakana ukuthi nxa bethe basukuma bengasukumi basekele ibandla lezombusazwe kumele basukume besekele abantu beZimbabwe bonke jikelele kungabi ngokuthi bafuna ukulungisisa into yezanu kungabi ukuthi bafuna ukufaka umongameli wezanu kabasukume bathi bona hayi sokwanele kade besenza kubi sebefuna ukuthi eZimbabwe kube lokhetho olukhululekileyo abantu beZimbabwe bazikhethele upresident abamfunayo kube lohulumende ofunwa ngabantu beZimbabwe emasotsha engangenelana. Lokho kungaba into enhle kakhulu ikakhulu lokho abakwenzileyo amalanga amathathu adlulileyo sibe sibabona emgwaqweni kade behlonipha kade bengakhathazi muntu sifisa ukuthi ngabe benza njalo izikhathi zonke bavumele abantu beZimbabwe bazikhethele uhulumende abamfunayo.
Evumelana lo moyo umsekeli kamongameli webandla le-PDP uMnumzana Sikhumbuzo Ndlela uthe okuqakathekileyo ukuthi kuhlonishwe isisekelo sombuso njalo uZulu avunyelwe ukuthi azikhethele umongameli.
Sina njengabantu baseZimbabwe sazi ukuthi sikhokhelwa ngokulandela iconstitution noma nje sazi ukuthi ZANU-PF government ibihlanhlatha kodwa sinakujabulela ukuthi amasosha sethethe intambo adunga amanzi. Esikubonga kuphela ukuthi at last laba kade besiphikisa beqasha ngamasosha besebenzisa imibhobho besebenzisa udlame besebenzisa i-violence finally nabo labo abakade besetshenziswa njengodlawo lokuphendula amalahla ashisayo sebekubonile ukuthi akuzukusisa njalo kodwa ke sisamemeza njalo ukuthi akunga abangazithathela umbuso ezandleni. Lokho asebekwenzile kuyabongeka abameceleni kungene i-all party stakeholders and elect or afakwe interim structure in place ezakhokhelela kuma election as long as they follow the constitution eyapasa ku-Four Park evumela amandla ukuthi ehle ayema-7 ayema-provinces hayi ukuthi amandla ahlale eHarare ngoba ayisikho okufunwa ngabantu okufunwa ngabantu ku-constitution eyadlula through i-Four Park processes so i-constitution ngayihlonishwa akube ne-interim isebenze ngemithetho eyongamele ezokhetho kubizwa ukhetho abantu bakhetha inkokhela abazifunayo
unkosikazi othilia sibanda olilunga labatsha kubandla le-PDP uthi isifiso sakhe ukuthi ontanga ikakhulu omama bafuna ukhetho oluhloniphekayo oluzaletha intuthuko elizweni
okwenzakalayo kuleli ilizwe kathesi okwenziwa ngabebutho ngingani phose kangujabuleli ngoba kungani kukhangele umuntu oyedwa abakhuluma ngaye so okwakathesi sesengumuntu osesimeni sokukhangela ngoba thina njengabomama sikhangele into ezasikhulula thina njengamaZimbabweans into ezaletha ukuthula ezaletha inguquko yoqotho ezaletha ukhetho olubalulekileyo olulesisindo njalo lulenhlonipho kuZulu weZimbabwe
Ukuhluthunwa kombuso okwenziwe libutho emalangeni amathathu adluleyo kudale imibuzo eminingi kuZulu ikakhulu ukuthi kambe ukhetho lomnyaka ozayo luza kuba khona na lokuthi amabandla aphikisayo azakwenza njani nxa ibutho lingazikhethela umongameli iqula lesadec lithe lizakwenza umhlangano wesiphangiphangu owokuhlolisisa ukuthi kungenziwani ngomumo welizwe leZimbabwe ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingobathabile masuku
lolo balaleli bekuludaba lapho unobhala jikelele wamanyano wamabandla aphikisayo we-People's Rainbow Coalition uDr. Gordon Moyo obesithi ibutho leZimbabwe akumelanga likhethele uZulu weZimbabwe umongameli okwamanje sesilethulela ke udaba lapho izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe ezitshengisela zixhasana lo mbuthano walamhla
so thina njengabantu base-New York labantu abase-DC lazo yonke indawo nje jikelele e-America sifuna ukuba senze into efanayo sime laba bantu sime laba bantu abasekhaya sibatshengisela lathi ukuthi lathi siyavumelana layo le nto abayenzayo eyokuthi bathi umgabe ayehle esihlalweni yikho-ke thina singabantu be-New York siyahlangana ngo-2 o'clock eZimbabwe House so siyabe sihlangana ngo-2 o'clock abantu babuya lemuli zabo labantu ababo yonke umuntu uyabe khona khonapho sifuna ukugiya sibonga sihlabela njalo sibizana ukuthi ye siyavumalana ukuthi umgabe ahambe so siyabe sithwele amaphepha azabe ebhaliwe sifuna wonke umuntu elizweni le-America bebone ukuthi thina siyabe siqoqene ukuthi sibone ilizwe elitsha eleZimbabwe elizavela kathesi
njengomunye wabaqoqa lolu hlelo abantu libone ngani bazabuya ngobuningi babo yini bathembisile ukuthi bazabe bekhona
hayi iqiniso lihle sibili kulabantu asebeqoqene sile expectation of about 100 or 200 people kusasa ukuthi bavuye bengayeli kuyenzakala ukuthi bevuye hayi siyazisisa but thina sile expectation yokuthi abantu bebuye abantu sebevumile abantu bonke bayakuthakazelela akufanani lokuyahlabela sihlabelele ukuthi umgabe adlule nje abuyela ebuyela ama-UN meetings akhe thina this time around sihlabelela sokuyinto ehlangeneyo elizweni leZimbabwe jikelele lalapha so yikho-ke kulabantu abaningi ababuyayo siyazi ukuthi kulabantu abaningi ababuyayo so ya
ye ngombono wakho labanye oxoxisana labo libona kusiba ngcono yini elizweni okungabona iningi libuyela ekhaya
abantu bekhaya silezikhalazo eziningi kakhulu abantu bayakhala ngomkhokheli osehleli isikhathi eside kakhulu engafuni ukunikeza ini engafuni ukunikeza isikhundla kwabanye okokuqala ukuthi umuntu lo aphume esikhundleni maye ephume esikhundleni abantu bazathaba abajabule kakhulu ngoba yikho okokuqala ukuthi into zitshintshe nxa sokulomunye umuntu osesikhundleni njalo sisizabona ukuthi yena njengoba unguye obengumuntu omkhokheli okhokhelayo bekhokhela ilizwe ngendlela yakhe yikho sibona ngathi omunye lo ozabuya kuzabe kukhona maybe okunyaza kungenisa layo atshintshe ezinye izinto kuyenza ukuthi abantu bebona impilo yenza so that's our expectation
lo nkosikazi Tsitsi Chirisere omunye wabaqoqa ukujengisela eledolobheni le-New York khonapha eMelika olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngesithi asidibaneni njalo ngehola lika 2 p.m.